Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abanunika isihloko esithi Operation Restore Legacy bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe. Kodwa uZulu sekhala ngalokhu ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Ngemva kokhetho kulindwe impumela ngelanga lakuqala likaNcwabakazi, ibutho licalwa ngokudubula abantu abatshengisela esigodlweni kwafa abantu abayisikhombisa. Kodwa inkokheli yebutho iyakulandula lokhu isithi abadubulayo ngabantukazana kumbe abasekeli bebandla le-MDC. Lokhu sekubangele ukuba uZulu akhulume kubi ngebutho ikakhulu emshubulweni weMandebeleni leNkabazwe lapho ibutho elaphatheka ekubulaleni abantu ababengahlomanga ngombhuqazo weGugurahundi. Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuba inkokheli zebutho ziyakulandula ukuba babulala abantu.
Kuyakudanisa ukuthi amageneral awe-army afika into esegcekeni eyabonwa ngumhlaba wonke ukuthi amasotsha adubula abulala abantu abangu-6 eHarare. Kuyakudanisa ukuthi into yaphuma ku-TV yaphuma yonke indawo abantu bebhekile ukuthi hayi laba abantu ngababulela abantu ngamasotsha kodwa bona bayala bayaphika. Kuyasitshengisa ukuthi hayi ilizwe leZimbabwe likhokhelwa ngesingathini ngama-gangsters kanye lombutho wakhona ngumbutho wama-gangsters wabantu abathanda amanga.
Isaphamuzi sakobulawayo uMnumzana Njabulo Ngwenya uvumelane lomoyo ethi ilizwe lilebutho eliganyileyo.
Hey, ibutho mama sabakhuza abantu lapha ngesikhathi sebecamasa besapotana lebutho sabakhuza ukuthi hayi ibutho leseZimbabwe leli libutho eliganyileyo. Ngakho sokubonakala ukuthi lokhu esasukutho kwakuliqiniso.
UNkosikazi Sehlisela Ndebele uthe ibutho laseZimbabwe balibona njengababulali.
Ibutho lalapha eZimbabwe yithi thina kakhulu thina abantu basemathebeleleni bangababulali. Kulokuthi kube yibo ngathi baprotekta abantu kodwa yibo bona bedubula abantu.
UMnumzana Mfanelo Sibanda uthe kusukela ilizwe lithatha uZibuse ibutho bayalesaba ngoba bangababulali.
Ibutho mama thina vele nje ngapha kumthwakazi kusukela kudala ngo-1980 ngithi lithi siyalesaba. Ukubona nje umuntu ogqoke i-uniform singabantu bemathebeleni siyabaleka. Kusho ukuthi kithi nje masibona ibutho sibone abantu abangababulali.
Inkulungwane zabantu zangena ezitaladeni zajabula zimanyene lamasosha abanye beqabutha amabutho la ngemva kokususwa kwamongameli Robert Mugabe. Kodwa namhla amabutho la asebonakala njengezitha. Yimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.